Kule incwadi ibandla le-ZPF litshele umnumzana Tom ukuthi uMongameli Mugabe njengomkhokheli welizwe labantu abahluphekayo belamba labantwana abangasafundiyo ngenxa yobuyanga akufanele ngavunyelwe ukudlalisa imali esiza kulo mkhosi. Leli bandla lethi kungcono leyo mali isetshenziswe ukubhadalela abantwana besikolo abanye babo asebexotshiwe kuleyo yunivesithi ngoba kungela mali yokuhlawulela izifundo zabo. Leli bandla lithi ngokumema uMongameli Mugabe kulo mkhosi ifoto ekhombisa ukuthi incedisana loMongameli Mugabe ekujabhazeni imali kaZulu weZimbabwe ngesikhathi uhulumende sehluleka ukuholisa izisebenzi zakhe lokuthenga imithi ezibhedlela. Usaphethe isikhundla subona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa umnumzana Lawrence Mavaire uthi kakwenzeka ukuthi kulilwa ekhaya ubaba etholakala eshishinika edilini lakomakhelwana.
Njengamanje, as members of the Zimbabwe People First Party, sicela iUniversity of Fort Hare ukuthi ingavumeli uRobert Mugabe, umungabeli weZimbabwe, ukuthi aze la eSouth Africa eMzansi. Asimfuni, first things first.
Leli bandla lithi njalo lesimemo sichaza ukuthi le iUniversity ivumelana nokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ogoqela lokuthunjwa lokubotshwa amahlayana kwalabo abaphikisana loMongameli Mugabe. Leli bandla likhumbuze iUniversity le ukuthi uMongameli Mugabe lo onqusiweyo wehluleka ukuchazela ilizwe ukuthi ngubani ontshontsha amadola amabhiliyoni alitshumi lanhlanu ayitholakale ngokuthengiswa kwezenjiwayo. UMavaire uthi okweminyaka engamatshumi amathathu lesithupha uMongameli Mugabe ebusa, izizalwane zeZimbabwe azikazi zithole intokozo. Uthi okuhluphayo ukuthi yena uyithatha aphi imali yokuhamba emagigini la, yena uhulumende sithi akala mali.
Umugabe ufanele ahlale ekhaya angasebenzisi imali yabantu baseZimbabwe to do a globe trotting and wasting money that we don't have as abantu baseZimbabwe. Sifuni ahlale ekhaya alungise izinto zabantu baseZimbabwe.
Leli bandla selixwayise iuniversity le ukuthi nxa ingehluleka ukwesula lesimemo lizaqoqa amalunga alo ukuze ayitshengisela kule university ngesikhathi kuqutshwa lo umkhosi.
Abantu basekhaya abanamsebenzi, abantu basekhaya abanayimali. So uMugabe ufunani la a celebration yabantu who have something to show for the hard work they've done.
Kusenjalo ngolwesine ntambama abafundi beuniversity eFort Hare batshise indlu yokufundela besithi bafuna isikhalazo zabo zokufunda kwengelambadalo lokusizwa ngemali yokudla lezinye indingeko zokufunda kwenziwe kungakafiki ilanga lakusasa. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.